indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office sasikhangelele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe indaba yokuthi ichungwe yabe ngabantu ababotshiweyo ngalo okungenzakanga futhi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa la ma-public office ababambileyo bahle balitshele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusisi ukuthi silohulumende othi ngathi size segcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe lezimbabwe abantu angabayanga kulokutshonta kulobugwele gwele kulabahuquluziweni sasebeqanjiwe okusegcekeni sikhangele ukuthi hhayi lugaba luzasebenza kwenzela ukuthi abanye bafundele khonapho ukuthi umuntu oganga izimbabwe wenziwani lele nezinye indlela kusegcekeni ukuthi ubugwele gwele wawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi ngayi-syndicate kusho ukuthi kuyigroupu yabantu bona abaphezulu. So into elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacapha kakhulu kungani ezulalo izimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi vele kokuqala okuze sikuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele ezimbabwe ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende ezimbabwe into ongayibothela yokubana uphikisane nombusazwe okhona ukutshontsha utshone uwabheze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Esingakuzwa ukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodle lelalelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodle kahulumende kuligolide labantu bezimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy efileyo okungela i-industry ezibhedlela kwela mithi kanti imali ziyatshontshwa abantu bebekhayele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini ngangohulumende olalelayo kumbe uhulumende owazi into ayenzayo abuye ebantwini kube ne-commission efakwayo ibuye ebantwini ixhumisane labantu abantu batsho kufanele kwenziwa labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiya cubulinda kodwa i-public ithile kuthola njalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosiyo into yokuqala lesi sinbhiliyoni liyani yamadamo nje ekhumbula yonke yemarange eyadisaplayo emali edubeyo
kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa izimbabwe ungasukela ezikhathini okhadbedi dube batshontsha baningi abantu abethethwa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akulamuntu osebe wakubothelwa khonokho abantu ababotshwayo ngabakhuluma ngokungabuswa kuhle so mbona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisi lapho abasikhetheyo ukuthi siphethwe ngabantu abanjani njalo kuthoni ngabo hhayi akusina ukuqinisa ukuthi akula ufakazi okweneleyo eqinisweni vele abantu bona labana babeqontisayo kulobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali yangikhona izakuya kuzibani enye ebandleni enye yangazi so akula nto entsha laphana uma ungakhumbula zimele into zabo-Henrietta Rushwaya baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angikhona aphelele ngayo aphelile ngoba they are politically correct ezimbabwe okuqakathekileyo yikuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Kufanele indaba ingene ephalamende ishuthi sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayivala indaba ephalamende and ngoba ivalwa ngospeaker ophalamende kambe uspeaker ophalamende okwakhe kuphela agqugquzela abantu abaqoqe ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuse kodwa la ehle simbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale kuruling party uyatshelwa ngaphandle ngalo ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona iparliament ifuthi siya eqinisweni is a serious let down ebantwini bezimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament e-aggressive iparliament ekwazi ukwenza ama-checks and balances we-executive okokuqala ifuze ukuthi vele bekungalamuntu odeza ezabuya eyistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarians of Zimbabwe ngabe sokwathethwa e-committee e-investigation i-parliament separate from i-executive ngoba kwafuza ukuthi at-times even nophethe ilizwe i-parliament impeache ngoba kungani kunenye i-executive engakwenzanga kuhle and ingakwenzanga kuhle ubusezibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugangokunje kusenzakala bathini ngakho